Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 19 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana.
Okwamanje kukhanya engani abaningi sebelahle ithemba ngokuthi phela umnotho awuthuthuki.
Amalunga ebandla le-MRP amabili ababesetheswa amacala agoqela elokugqugquzela udlame lolokuziphatha okungahlalekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa icala.
Okusimangalisayo ukuthi uMajor Sirichota Bengwasengsta utshengisa ukuba inconsistent ngoba icala eli-1 akuvumi ukuthi libe lezigwebo ezishiyeneyo.
Abalwela amalungelo oluntu bathi baqoqa uluhlu lwamabizo alabo abalahlekelwe zimpahla bebadingele usizo kulandela ukutsha kwendawo lapho abakade besebenzela khona eMpophoma Outspan Association Factory eyazakala ngokuthi yispamprekini izolo.
Ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa ngikhona ngala ama-wardrobe lakho konke besokungani kuyinkampani impela bekubasiza abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana. Umthetho we-Health Services Amendment Act Law usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezisanda kwedlula. Abayatholakala belecala lokwephula lomthetho balakho ukwetheswa isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ingcitshi ke ezikhangela ngokusebenzelana sezikhulumile ukuthi ilungile lezisebenzi kufanele libe njani. Amazwe wonke ayakwazi lokho, yikho silama conventions amazwe awasayinelayo bavumela. Silemthetho njalo ama constitution ethu achoyo ukuthi izisebenzi zilelungelo elokwenza konke lokho abathi kathesi akufanelanga kwenzakale. Okusuka kumangalise ukuthi sokutheni nxa ke inkokheli sezisephula umthetho oyiwo owavunywa lanwayo ukuthi izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi. Yiwo phela esithi ngama fundamental rights ezisebenzi ukuthi nxa sokunzima abantu kufanele befake amajoke phansi. Kuyavunyelwa konke lokho. Akusoze kubeke into enhle ukuthi zisebenzi ke bese zibanjwa ke izandla. Kuthwe livunyelwa kuphela ukutshenisela amalanga amabili kumbe ilanga elilodwa. Kanti ke into eyabe ibangele ukuthi abantu belahle amajokwe iyabe ingakaze iresolve kumbe ingakaze igqitshwe kakuhle. Abantu kufanele bevunyelwe ukuthi belahle amajogwe kumbe bekhalale umsebenzi isikhathi abasikwanisayo kungala ma limitations.
Kona kungenziwani baba Moyo ukwenqabela ukuphuma buthumuthumu kwabo dokotela labongi besiyadinga imsebenzi kwamanye amazwe?
Ukulungisisa lolu daba ikukhangela ukuthi abasekubiza sithi ngama push factors ngesilungu kumbe okubangela ukuthi abantu bedingeke imisebenzi engcono ngaphandle kuyini yikho okufanele kulungisiwe okulungisiswa nxa sifuna ukuvikela ke abakithi ukuthi bangaze baphuma phakathi kwelizwe kufanele sibone ukuthi sifaka imithetho ke ebavikelayo phakathi kwelizwe kumbe singathi ama conditions of service imithetho ke egavena ke ukusebenza kwezisebenzi ibe imithetho ke ebanika ilungelo labo eliyeneleyo bethola njalo imali lethuba ukuzithuthukisa empilweni yikho okufanele kulungisiswe okwamanje kukhanya engani abanengi sebelahle ithemba ngokuthi phela umnotho awuthuthuki akutsheniseli ukuthi elakusasa kungaba kusasa elingcono abantu bangakwanisa ukukhangela imuli zabo so sizabona abanengi bephuma nje phakathi kwelizwe ngokuthi nxa ukhangela ukuthi imuli ungayinikani kube sekuswelakala okusweleyo ukuthi udinge lapho ongasizakala khona yikho sibona abaningi besuka so okufanele sikukhangele kakhulu ikuthi ikuyini okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe ikuthi kabasuthiseki ngalokhu okukhona phakathi kwelizweni.
Lo ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi AZCTU. Uhulumende yena uthi lomthetho uyadingakala ngoba akumelanga odokotela labongi bafake impilo zabantu engozini ngokukhalala umsebenzi. Amalunga ebandla le-MRP umnumzana Lwazi Khanye lo nkosazana Sindisiwe Goitse Moyo abebesetheswa amacala amabili agoqela elokugqugquzela udlame lelokuziphatha okungahlelekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa ngumantshi wakobulawayo umnumzana Dawenga Sangster. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomkhokheli walelibandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yekuliqiniso ukuthi mhla ka 13 January 2023 uMajor Street uThawengwa Sangster uthole uLwazi Khanye lo Sindisiwe Goitse Moyo bengelacala lokugqugquzela iPublic Violence okulicala abathi bebotshwa mhla ka 5 September 2022 baletheswa ngemva kokuba babe hambe eHigh Court lamanye amalunga ebandla besiyachiya ipetition bekhalaza ukuthi ukutransferwa kwamalunga ethu esuswa eGami esiya eChikurubi laseGwanda kwaku unconstitutional and unprocedural. Ngobubili babo batholakala ke sebebotshwa phambi kwebulawayo High Court lapho kwakulamapholisa ayehlome ephelele ababamba ke ngobubili babo abavalela bulawayo Central Police Station ebethesa icala loku-incite i-public violence loku-behavior in a disorderly manner in a public place baqhubekile ke behamba ecourt kusukela last year kwaze kwathi ke mhla ka 13 uSangster wathi kabalala icala.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP obexoxa ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Abalwela amalungelo oluntu bathi baqoqa uluhlu lwamabizo alabo abalahlekelwe impahla bebadingele usizo kulandela ukutsha kwendawo lapho abakade besebenzela khona eMpophoma Outspan Association Factory eyazakala ngokuthi kusespamprekini izolo. Bekukhandwa amasofa, imibheda lokunye okunenginengi kulindawo njalo kubikwa bekulabantu abafika phose amakhulu amabili abanye besebenza ngokusemthethweni kodwa abanye bezisebenzela nje bengela mvumo. Umnomzana Stanislas Dube, umgcinisihlalo wempophoma lemachobana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Into angikhona kuzahlukuluza kakhulu ikakhulu abantu kade bephila ngasesibamprekini, ibekuncedisa kakhulu reduce udubo ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa ngikhona ngala ma-wardrobe lakho konke besokungani kuyinkampani impela bekubasiza abantu bekusiza even ngapha kuma-communities ayinokuthi to affect abanye kade berenta ezindlini zasempophoma lemachobana so nxa berenta kade bethola ukuthi kade kusenzakala ukuthi bebebhadala kahle izimali sebetshelwe ngamasofa ibhizinisi yabo isifile kuza kuba lo hlupho kucommunity ukuthi babhadale. Ngiyazi ukuthi kuzavumbuluka izinhlupho zokuthi kathesi siyabe sesihlise sikhulumisana nabantu kungasabhadalwana kuhle. Ama-sanitary shops amaningi akobulawayo laphandle amaningi ebevele supplier yimpophoma outspan. Akulahlekelwa ngabona bodwa ngitho lama shops kuthi ukuthi kuza kuba lobunzima kuyaqalisa ukukhwela izinto uzothola ukuthi amasofa angkhona abe sedura ama wardrobes angkhona abe sedura ubulawayo wonke jikelele silahlekelwe ndawonye sikhala ndawonye laba bantu abafowethu abangabe belahlekelwe sicela uncedo ukuthi abantu laba bethole ukuncediswa ukwenza ukuthi beqalise kutsha njalo kunye kwangikhona I think badingeka ukuthi bathole ispace esingabe sivulekile ngoba laphana le congestion ibisiningi kakhulu kudingeka ukuthi bathole indawo ema factory ngoba khona khona ngakade kule spacing engxenye ngaka kutshanga izinto eziningi.
Kuyini elizakwenza njengalabo abamele amalungelo ezakhamizi ukubona ukuthi udaba lolu luyahlolisiswa njalo abantu bezuze mhlawumbe singathi ukuphathiswa
khona lapha sikhangelela ukuthi okunye okuzayenzakala ukuthi sibe le meeting le city council njengobana bebevele besebenza bese kuma premises e council ngoba kunje kuyabe ngiyazi ukuthi inyanga isiphala phakathi kulama payments afunakalayo kufanele icouncil iwaive ikwazi ukuthi hayi abantu laba bawonakalile. So we'll engage icouncil. I believe there is a meeting eza kuba khona ngeFriday. So ingaba khona leyo meeting nxa iphumelela kutsho ukuthi kuzaba nendlela yokuthi sincedisane. Then at the same time thina njengoba bengike ngakhuluma ngendlela yokompayila the number of people abasebenzela ngikhona ngale ukuthi sizame ukudinga laba abangabancedisa ukwenzela ukuthi bathole istart ngoba kwakhathe sigaba sela start njalo khona vele bekuluhlelo kade luluhlelo uncedisa even uhulumende ukuthi ube kukhava ukuthi kungabonakali igeyiphu ukuthi hayi uhulumende kumbe lapha akaqhatshanga ngoba abantu bebeziqhatshile bebesebenza njalo bekutshengisa ukuthi abantu bayenelisa ukuzenzela imisebenzi yabo yezandla. So ngaleso sizathu still uhulumende I think uzafanele ukuthi sinxuse maybe nge-funding babafunde ukwenzela ukuthi bethole istart beqhubeke nge-project yabo. I still remember there is a day esike sahamba sizama ukuthi sikhangelisise ngoba bekusekuswa le expansion lapha kade sekungenwa khona abanye sebengena besehlela ngasepark ngale ukuthi sizama ukuxoxisana labo ukuthi hayi ngeni lihle sisebenzele endaweni yenu some were so violent ngoba ngigcine sembona abantu bangikhona sebekhanya be-attack umuntu owayethatha nje ama-photos owayekhona bebuza ukuthi uvile ungubani yena.
Lo ke ngumnumzana Stanislas Dube, umgcinisihlalo wempophoma lemachobana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asekhuthaze abachayeli ukuthi bengagijimisi izimoto ngesiqubu. Lokhu kulandela umfanekiso wevidiyo osabalale enkundleni zokuxhumana otshengisa amabhasi amabili exotshana ngesiqubu, enye yamabhasi yacina ithayelela emoteni ebizimele. Kubikwa kubhubhe umuntu oyedwa kulingozi. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-Newshawk liludaba lokuthi i-commission yezokhetho e-ZEC yafaka amakhulu namakhulu abantu endaweni zokuvotela ezingayisize qiniso ezilenombolo zama-district courts ezokuzibazela. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, salibonani Studio 7, salibonani balaleli nabalandeli wa Studio 7. Hayi, siyazizwa izinkulumo eziyakhayo nezichithayo, kodwa umuntu uyabezizwa ukuthi yena kuphi. Ndebele amahle, thwakazo muhle, siyalicela phela ngumusa kaNkulunkulu osezulwini. Siyacela ukuthi njengoba siku 2023 nje sibhekane nomqanso omkhulu kakhulu, oda sizameni kuzenzela utshentsho lwethu, sivote le iMRP. Ungazibona uyindebele nje usafaka u-CCC, usafaka uzana, nguye iproblem, nguye idibhe ekudleni kwamandebele. Kodwa isifani ngoba lawe siyakubona lokuhlupheka nathi. So siyalicela mandebele amahle, nivotele iMRP nonke. Sibe namakhansela ethu kobulawayo, sibe namameyors, sikhona ukuvuselela isizwe sikamthwakazi. Okhulumayo nguzenzele Ncube ekuye eplump ngokuhlala ngisedibhastot. Ambonge. Ngajabula kakhulu lo mlayezo uma ungafika konke lamandebele. Nayi traka siyayibona lapha nithwele amathimba from Jolojo Duma Chonaland.
Studio 7, siyanibingelela. Obingelelayo mshayeli wezindlovu wakondolwane ePlumtree. Hawu, ngithi ngiqinisa abantu bakithi idolo, ikakhulukazi bakamthokazi. Yebo, ngithi abaqinisa idolo. Hayi, asiyeni phambili bakithi, asiyeni phambili. Ongafundanga asizameni ukumfundisa, ongabonanga asizameni ukumvula amehlo abone, ngoba vele i-case le ekhulunywa ngayo manje ekamakhuphe kusethisi sisi ibhlungu kakhulu, kodwa ke ingiyokugcina, kufanele udwaye engafundanga safunda. Abaningi sasivele sikubhekile senza lokho ngisilunga ukuthiwa is looking with interest. Sasivele sazi ngamhlophe ukuthi ngeke azayendawo kulabana abantu. Naye lo mfana omncane othandwa kakhulu, ukuthi umfana omncane kangeni uyayazi i-grand plan, uyakwazi ukuthi kuhlelelwa kubo khona le esishoneni ukuthi bazosiphatha ngapha, bazosiqoqobana. Ukwazi kahle lokho ukuthi vele umhloso yabo enkulu ukuthi basiqoqobane. Ngiyabonga Studio 7,
vuka njani lonke khona ngapho. Hayi, thina siyavuka right la. Kanti u-City Council uqala wayenamaphoyisa akhaya egijimisa abantu abadayisayo, kanti kathi sithe siyehlulwa kwenu. Njalo abantu laba engizwe likhuluma laba awulamuntu wakobulawayo lapho. Abantu bonke abavela emashonaland, kanti kibo abakhona ukudayisa yini? Heyi, bantu bakomthwakazi, vulani amehlo. Abantu laba bazolingcoliseli ithawuni yena, idolobho lizangcola. Lokhu libabhekile, thina sesibalekile, sibalekiswa yibo bona babuya. Lokhu bengena bonke nje baze bephelele, ligcina lonke lingaselamakhaya khonapho. Baduduleni abantu labo, bebuyele kibo, beyidayisa kibo, lani lithole indawo zokuthi lidayisele, lenze idolobho lakithi libe smart. Hayi, lokho kuyikho khona. Ngifikile ekhaya sibili, hayi, ngangcono ngiyophelela ereserva kule thawuni. Ithawuni yanuka, awuseyithawuni osiyaziyo. So hayi, vulana amehlo mandebele. Noma lesithi umfana omncane waletha ukambarami umhlobo bani. Kajakulo bangaba ngamakhansila wesindebele nomba besikhalangene nomba besitongene. Lesithi umfana omncane wokwenzani? Vulana amehlo mandebele. Kajakula umuntu owakithi abakhona ukubusa ngabe emashonaland kuphela. Vulana amehlo mandebele, vulana amehlo sibili, lwavule kahle libheke ukuthi kuyini okwenzakalayo. Hayi, uphonguhamba njengathi lichongololo ukuthi alibone sizwa amafili class nazaba izikorobho zabanye abantu o second class every time mhlawu indebele lise abantu eminye imhlobo engama second class hayi vuka mthwakazi vuka bazani komthwakazi
studio 7 njani izo lezimbago yashwele ukuthi ungaqala lapha kwabona ilizwe eli le 90% ububi kuphela ubuhle mina noma ngikhali 10% ngisacabanga ukuthi yini amboni kule nto enhle mina azothi ungakhangela amasocha amaphoyisa ona lawo izikhulu zakhona ngifo ngomnawo lwamamester zakhe labantu bezano badla nje ngobubi khona uma ungafaka example ungafika eborder that ufike uyathola kulama group ayi-7, 8, 9, 10 bebuya kuwe one by one ebuya kuwe umuntu ekutshethi mina ngiphethe ngapha kwa-agriculture kholapho yabe kutshela ukuthi vele ufuna imali omunye ethi mina ngikwese-heath ufuna imali lama eceleni lo chaya la ephakathi ama-passport la ufuna imali izimra ifuna imali amasochi umaphuma afuna imali amapholisa afuna imali yazi uyazisola nje ukuthi useyafuna ikhafi kungala evenisini uma uphikisha uyathathela izinto zakho uma hayi vele laphana mina ezimbabwe wakithi sithwele nzima so bona vele ngeke phuma amaphoyisa phela ungathi awahlupheki ahlupheki ayazi ukuthi adla abantu kakhulu abaphuma ngaphandle abahlupheki nix bazothi bayahlawula ekhona abantu bahlupheka bayashutha labantu balezindlu zoba izinto into ezoyihlupheka babona nje begqoke iyunifomu yane ezimbabwe ebhangukile ukuthi bahlupheka bahlupheki labantu bayashutha lapho bona beloke befikele uhulumeni wabo hayi kodwa washo magala mafu athi bona hayi izizo zabo zizabalandela nami ngikhona kuzabalandela straight siyabonga
hayi siyabonga Studio 7 ngelisipha khona indaba ezinhle kangaka kodwa mina ngisho ukuthi laba bantu abemaketi ngalaba kishwa icouncil hayi kabaphumi nxa befuna ukwenza ubushapha bebenzele arali khona lobushapha babo ngoba kamboni ukuthi bona nxa sebesenza ubushapha besebevala ubushapha babo ngezana kodwa bezazi mhlophe futhi lokuthi asibo bezana kodwa mbonani bangaphuma nxa besithi izani ibaphayo ayibanike arali khona le ndani yokuchapha nothi laphana ngobulawayo so mina ngithi kabaphume labana abantu kansila izimsebenzi wabo bekwenza ubuchapha eharari khonale arali bekwenza ubuchapha nothi lapha kobulawayo
basakazi bethu abahle be-studio 7 lathi esilalela i-studio 7 asibongeni ukuvuswa yinkosi isiphile ayisigcinile sinesicelo mani senyuzi zethu lezane zekuseni ezile mbono yethu siyazicela lingazimisi leziyana izwe ezingani zisibone ngani ziyezwakala ngcono kathesi sigijimela ekuchayeni intambo but leziyana ezekuseni zingasicathela imbono yethu sizayiveza nini sesilamaye amacebo singuthi sicebisa nini ngawo thina ngokwethu ukuthi kathesi madoda sokukubi kasenzeni so but nxa singasekho leziyana indaba zekuseni leziyana elisithumela zona ukuthi lizwe imbono yethu sokuyingozi emangalisayo nje wayalibona lokuthi siyavala ukwenza imihlangano siyachaywa vele sokufanele sizenzele nje sicebisana sikhatshana khona lekhonale kungcono ukuzwa ukucebisana ngaleyo ndlela ngoba ukuthi sibuthane sicebisane lugodo sicebisane ijele ukuthi uzofele khona ungaphumi isicela lisivezele zani indaba lezane ezekuseni nxa kungela sizathu esenze sasicatshela sokulamalanga singazitholi besazi ukuthi kasikho nge-weekend but kathe sesigijimele emjahweni okusesiye kuwineni bese sicela nje kukhululeka into yonke abantu bekhulumisane kuhle ukuze kubalekiswe ingqabano konke lokwenza okukhona ngiyabonga
amatshono benzama ukuthi ke ngicebise abantu bakithi lapha emathebeleleni laba afuna uhamba le-MRP I think kumele bazwisise i-patriotic bill le ebhalwe kathesi abantu i-patriotic bill leyana ithi if you are not patriotic bayakwanisa ukuwithdrawa i-citizenship yakho I think abantu abaningi singathatheka ngokudumo lokuthi MRP asibo bezimbabwe MRP bazathathelwa i-citizenship especially umqondisi yalo mboni ngathi i-patriotic bill le illegally izamthathela ukuthi ngumuntu wasezimbabwe abe stateless angabi lelizwe okuthiwa uvela khona abantu ke bengathatheka abaningi ikakhulu maybe to advise laba basegoli maybe basegoli bathemba ukuthi they can even stay abanye ngama-citizens asegoli but if you are in Zimbabwe ngibona ingathi patriotic bill le izakwenza enye inyonkanyonga esabekayo abantu bazathathelwa citizenship. Izithupha bazathathelwa. Kuthiwe wena andute awusowe Zimbabwe. Ungakomthwakazi. Go to that nation oyithi imthwakazi wena. It's very delicate, legally delicate indaba yakho ukuthi uthi wena angisowe Zimbabwe ngapha obamba isithupha seZimbabwe. I think uza cost abantu abaningi kono. Citizenship laba bantu bempumalanga laba ngiyababona indlela abafuna kwenza ngayo. Bafuna ukuthi becine besithi wena andute awusowe Zimbabwe. Visa kama paper wonke eZimbabwe. Maisithupha sakho siyabhalwa citizen of what? Njoba thina sibhalwe Zimbabwean citizen. Abantu abakunanzelele konoko. Icitizenship izahamba.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usomlomo wedalele The House umnumzana Kevin McCarthy ubikwa esithi uzasusa amalunga ebandla lama Republicans kukomiti ecubungula oyingumongameli umnumzana Donald Trump. UMcCarthy uphinde wathi uzakhetha enye njalo ikomiti ezakwenza lumsebenzi. Kodwa owayengusomlomo unkosikazi Nancy Pelosi owamademocrats uthi nxa elemelika lifuna ukuthi kube lokucubungula udaba luka lomvukela kaTrump kumele kususwe amanye amalunga ebandla lamaRepublicans ngoba besazakala ukuthi bayameseka uTrump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani udaba lolu.
Akula kubambana kubandla lama Republican and I think abantu abanengi uMcCarthy bamazi bamkhumbula ngelanga le insurrection ngozibandlela 6/2021 lapho abalandeli baka Trump abazama ukuthumba ngayo i-house bezama ukustopa i-certification kaBiden ukuthi ukcount amavoti amenza ukuthi abe ngu-president. So ngokubona kwa ni ama Republican ubona ngokwawo awabambananga and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngosomlomo weHouse. Okusho ukuthi kusiya phambili sibona ukuthi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi a-control iHouse ngoba sibone befaka ama-demands abo amanye akhona vele ungathi ridiculous ngoba one of enye yakhona i-demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe-Congress angakwazi ukudemand ukuthi uMcCarthy makehle or uSpeaker makehle esihlalweni ma bengavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo-speaker ngoba manje every time maye milapho uyabe lokhu ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngi-record.
Ngokubona kwakho uTrump engaba elesandla na njengokutsho kwabanye ukuthi nguye ogcine esenza ukuthi uMcCarthy akhethwe uba ngusomlomo. Njalo umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama Republicans umnumzana Trump?
UTrump siyazi ukubana ibandla lama Republican kulokhe elamandla amakhulu kakhulu ngoba abanengi abantu abasupporta uTrump ibona bavotela ama Republican la esiwabonayo khona manje. So I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye owenze okhulume lalabo abanye abayi 20 ade bengafuni ukuthi uMcCarthy angene wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMcCarthy. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama Republican amaningi especially ku Senate abafana labo maConnell bafuna ukuthi iRepublican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngokwa Trump obokudala lokho ngoba I think bayabona ukuthi kuya divide the party isebefuna ukuthi ama Republican mayengabambana babe lomqondo omunye mabe pusha ama policies abo abafuna ukubona esenzeka.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seVirginia. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. inhlanganiso ezimela izisebenzi lokho ezihlokoma phezu komthetho omutsha oyinqabela izisebenzi zogatsha lwempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi. Amalunga ebandla le-MRP amabili abesetheswa amacala agoqela elokugqugquzela udlame lelokuziphatha ukungahlelekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa icala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama ngoChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.